Uchi Wenga wathwalelwa eChina esuka esibhedlela kwele South Africa lapha eselatshwa khona kulandela ukugula kwakhe okungavezwanga nguhulumende. Useleminyaka phose emibili egula. Abantu sebekhuluma okungapheliyo ngokugula kwakhe okwambamba kakhulu ngesikhathi encedisana lomnangagwa ekususeni owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhuluma kakhulu ngodaba lolu nkosazana Sethekeli Nyathi odabuka eMathebeleni North. UManyathi uthi kumele uChiwenga amiswe umsebenzi ngoba usebenzisa imali enengi ehlawulwa nguZulu.
Kambe ilizwe lakithi lingathi lingalamali, thina siye kuba lama vice president labo president abagulela emazweni adurayo kufike kuze kufike lapho impilo yabo umphefumulo wabo sehlukana lenyama. Thina elizweni sikhala ngemali, odokotela bengasebenzi kuthiwa kakulamali yokuthi babhadalwe. Abantu besifa elizweni lakithi kodwa abasezikhundleni bona behamba besiyahlala emazweni. UChiwenga impilo yakhe yonke lokho wafike kukuba nguvice. Sambona kuphela khonapho kumbe igcotshwa kumbe wagcotshwa mna vela mbona wahle wayahlala eChina kuze kubela namuhla uChiwenga lokhu ehlala eChina. Sibone lo president Robert Mugabe laye impilo yakhe ifika estejini sokuthi sekhulile kasakwanisa ukuzenzela. Impilo yakhe ibeseSingapore yaze yaze yayihlukana inyama umoya wehlukana lenyama elokhu eseSingapore. Konke lokho zimali ezivele elizweni leZimbabwe elingalamali. Lapho kulabantu khona abafayo ezibhedlela kuthiwa akulamali.
Uthi uZulu kumele avimbe ukusetshenziswa kwemali ngendlela okwenzakala ngayo kuChiwenga.
Izinto ezinje so kungangcono zivalwe. Xa kuwukuthi uvice president yakho akalatshwe eZimbabwe njengaye wonke umuntu olatshwe eZimbabwe. Xa kusehlula esifa ngenxa yokuthi izibhedlela zilamithi aphela njengawo wonke umuntu ofayo ngoba ngathesa abantu bayapha eZimbabwe babulawa yindaba yokuthi akulamithi. Babulawa yindaba yokuthi akula kudla, abantu babulawa yindlala. Sizibonele sonke izulu kalinanga, abantu babulawa yindlala, baswela yini obasponsayo ukuthi badle, bathi imali ziphelela kubo China, kubo Singapore.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele babekezele ngoba uChiwenga kazange adinge ukuthi agule.
Umuntu wazithandele njalo wazifunele ngendlela esikhandele ngayo thina sikhandele ukuthi kwenye dispensation leyi abakhokheli bethu kukhona ababekubekele abantu. So sifisa ukuthi uma sethe wasila uvice president aphenduke baqhubeke ngokufeza ababekuthembisa abantu.
Siyabona ukuthi nxa kuyikuthi udaba lolu lungabanjwa ngumongameli kulakho ukuthi amxotshe ethi ndoda sibona ngazani siwuhlale kakhulu ugula kumbe into ezinjalo. Wena ubona ngazani umongameli angakwenza khona?
Umongameli uyabe esemzwele ukuthi hayi sokuwuhlupha umuntu ukuthi sibe lokho sikhala ngokuthi kasebenze yena engezwa kuhle. Lokho ngibona ukuthi kufanele ube yindlela ukuthi abantu bakhulumisana njani. But mina ngibona kwami ngibona ungani ngendlela owabuya ngayo iZimbabwe wethu entsha le la ngendlela abantu abakhalele ngayo. Kuningi mina engikhalele ukuthi uVP yena ngabe uphilile ngabe sokukhona osokwenzakele. But ngendlela yokuthi uyagula sokusuka nzima manje ukuthi sibe sesithi hayi suka ngoba sugula hayi kwabe ungasamnandi.
Umsekeli kamongameli ukhethwa ngumongameli olamandla okumxotsha umsebenzi. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane edala lephalamende ekumanyano we-MDC Alliance uthi kungeke kwasetshenziswa isisekelo sombuso ukuthi uChiwenga axotshwe umsebenzi.
Umbuzo wakho uthi njengoba uChiwenga egula eseChina ngapha elokhu ehola imali yama-taxpayers kungathiwani? Umbono wami ukubana akumelanga kuze kube nesikhathi lapho silo vice president ogula okwesikhathi eside kangaka imali yama-taxpayers ilokhe idlaliseka kumbe ibhadala umuntu ehluleka ukusebenza. Kodwa embuzweni wakho wokuthi upresident nxa efuna ukukhipha uvice president uChiwenga ukwenza njani, ngibona ingazane i-constitution isobala. Lokhu elikuchoyo okokuthi upresident nxa emkhipha kumele alandele iconstitution ekhuluma ngokuthi iparliament ihlale kube yemkhiphayo akusebenzi kuChiwenga, kusebenza ngo-2023. Singakhohlwa ukuthi i-section ekhuluma ngo-running mate yapostponwa ngu-schedule 4 ukuthi izadayisa uku-apply ngo-2023. U-running mate nguye okhitshwa yiparliament. Lo upresident uChiwenga lo president uMohadi bakhethwa ngupresident njalo bakhitshwa ngupresident ngokuthanda kwakhe. kutwa they serve at the pleasure of the president. So in 2 days, u president okhona kathesa umnangagwa angamkhipha uchibenga nxa efuna.
Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.